lami ngithathele lithuba ngibonga uIvanza Zinika obesethulela indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 ezibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lesisi lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo.
Inkampani yakobulawayo ethiwa Plone Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqasha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela seliqolisile ngomlayezo, kodwa abesindebele bazonde baganunwabo.
Inyanga kayikapheli sokulezi hlakala ezikwane ezintathu kulokho kusenziwa ukuganga okunje, kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopha siyalule ndlela yokuthi kulwiswane, asonto enhle kakhulu.
Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga eZimbabwe Independent Complaints Commission, okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha.
Independent Commission leyi abantu abazayiselekta ngama-parliamentarians avela ebandleni, and kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ivandla elivusayo lifunani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leCCC lilandule imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe. Lokhu kuqale ngemva kokuba umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba ethule umfanekiso kamongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa egqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Waseloba ukuthi lo ngumkhokheli weDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ ngamafitshane. Lokhu kuthathwe ngabanye njengendlela yokuthi ibandla leCCC seliguqule ibizo ukuze lenelise ukuzivikela kungxabangxoza ekhona kathesi kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla leCCC aliguqulanga bizo.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo. Yiyo esingathi ngesikhiwa i-Zimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sitsho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba leli leZANU PF selihle.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi i-Democratic Alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazwe.
Kuliqiniso thina yithi esingathi ngesikhanga singachaza into ngesindebele, kodwa ukuthi alternative siyithi option ekhona ngaphandle kweZANU PF siyehlulekile. The only choice abantu abanayo, the democratic choice abanayo, i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Ye besibona lapha ebulenjini ku X abantu bethu bona licebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla nxa lingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Sasabe seliguqulelani ilibizo lethu esilalo yuba ibandla lethu esilalo endlini kungangeni inyoka uthuthe emzini wakho, uyadila lenyoka esendlini iziphuma.
Ye kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunye kunjalo, lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokhu?
manya chelesi satata uonke ende sonu kutuki nisa bantu wetu utakula mtu wetu za kwa liswa ugunita kula mtu utufu za liswe ugunita ugunita loku kusemche tweni yes nati ngesikiwa hii democratic right yu mtu uonke chile Zimbabwe kufota lukunita sikuta fotelo maifonu kufotelo esebenzisa upau umbe ibanja afuna ulesebenzisa kaketelo ziko ikotu kuti ayo wana ukufuzu kwa nisu ugunita uleli banja ikubona ukuthi ngoAugust 23 2023 kwabona amadabu candidates kulabantu abangena bezithi bayithipho selengayisiyo kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo abazange baphumelele
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla leCCC wekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plone Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma isishona lesikhiwa kuphela isixolisile ngalo umlayezo kodwa abesindebele bazonde baganunwabo. Linkampani ibifake umlayezo enkundleni zokuxhumana isithi ifuna umtshayeli owazi indimi ezimbili isilungu lesishona njalo kumele abe ngowakobulawayo. Kodwa izolo linkampani yethu le umbiko iqolisa isithi ibingenzanga ngabomu njalo ibingajonganga kweyisa abantu besindebeleni. Kodwa lanxa iqolisile linkampani iningi lesindebele lokhe lizondile. Sixoxe locubungula ezamasiko omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela eyenziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleni bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo, alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleni Berlin kabenziwa abantu abantu bemathebeleni benziwa nje izinto ezinganakaniyo njalo abantu ongamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okukhuluma isishona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo kuhamba njani kungenzakala njani khonoko hanjwa kubona ukuthi ngikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa engithemba ukuthi lamankampani zona lawo ayenza khonoko kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khona le rari kwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo kulokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu wenelisukhuluma isona ngisho lesikhiwa kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye eMathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabanga enkosini okuyindlela futhi yokuzama ukweyisa abantu beMathebeleland okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo abantu yakubona ukuthi ikuganga lokho ngoba bona beyisa uChabanga ngenxa beseyisa uChabanga ngoba beseyisa uChabanga ufana lalwana umuntu abantu yabona ukuthi indlela yokuganga yonke le asonto elungileyo leyo kakhulu kanti isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengu uyayathengisa ikuganga okungakanani konke khonoko angazi ukuthi uhulumende uzakuthini angazi ukuthi laleyo kampani ibhodi yakho izokuthini imanagement yakho izokuthini ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani abantu kabasakhangelani kuhle sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu beMathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile kukhona ukuxhotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu beMathebeleland neleadership yonke seMathebeleland kumele ukuthi ime kungelani lokuthi kuzana uPF ukusisi kumbuku MRP kumele ukuthi leadership yonke eMathebeleland ime ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela ngoba nxa sikhangele yonke leadership eMathebeleland yonke leadership kungelani lokuthi lalabo abaseduze ngisho lo president kumele bakukhulume konoko ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayiyonto right leyo
manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha sesibona izehlakalo zonezi ezingani ngezokubandla
ezidlula abantu besintwini sezisanda kuyini ongakusenza kahle
inyanga kayikapheli sokulezehlakala ezigwane ezintathu kuloko kusenziwa ukuganga okunje ukukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kulwiswane asonto enhle kakhulu leyo la ku United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunywe zenzwe ukuthi nxa sikhuluma ngeyena into yokuthi we are being segregated these are the things esikhuluma ngazo ukuthi khona we are being segregated we are being marginalized kathi sebefunwa lokuthi marginalize ngolimi lwethu sho phakathi kwenziwe uye khuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo hayibo
Hello ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ucungula izamasiko ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga ekhomishini ethiwa Zimbabwe Independent Complaints Commission okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha. Idale leli lithi abantu kumele baze phambili lamabizo alabo abafuna baba bengene kulikhomishini. Lithi amalunga ekhomishini le kumele ebe ngabantu abafundela umsebenzi wokwahlulela enkantolo ye High Court kumbe amagqweta asebenze okweminyaka esikhombisa kumbe phezulu. Ingcweti kwezempilakahle ezisebenze iminyaka efanayo kumbe umuntu oke wasebenza kwezomvikela labo yibo abangafakwa emsebenzini lowo. Untungamile inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni leli akulabantu okuthiwa ngabagcini bomthetho elizweni silabantu abasebenza lapho kufuze kube lugatsha lukahulumende bebe ngabagcina umthetho kodwa kakhulu kakhulu basebenzela ibandla independent commission leyi abantu abazayiselecta ngamaparlamentarians avela ebandleni ende kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla la elivusayo lifunani umuntu ibandla phela elivusayo yilele phula umthetho lisebenzisa zona ezingatha zamapolisa nani lani whenever be under a political threat so they akusoze kube leyinyindlela okungathiwa sokufakwe eyinye ikomishini kumbeni uzibani ongabakhangela as long as besenza okufunwa libandla akulanto ezatshintsha ngiyakhumbula kulomnyaka ongu-speaker we-parliament uJacob Mgenda ibandla lakhe lake lamenza wa-resigna ese-resignile kwathiwa usengu-chairperson we-human rights commission kwakuyisikhathi sohulumende ombambaniso bathe sebethethe amandla ngokupheleleyo sebebusa bevodwa bamsusa laphana bayambisela wakupolitburo eqeda kupolitburo bamenza waba ngu-speaker of parliament so kimi abantu bonke abazafakwa kukhomishini leyo akukho okuningi engikukhangeleleyo ngaphandle kokuthi bayaba extension yokuyafuqa imfuno zebandla labo eliyabe libadeployile and there is no way abangakhuluma against it silayo kathesa okuthiwa ngama independent commissions silayo i-human rights commission silayo kodwa kuyi NPRC commission lo phethe amandla oyophethe ilizwe uyithathela amandla santando so labo abazabe besezihlalweni bengenza abangakufuniyo bayabakhipha mbeni bayenza okunye okuzayo okuzamangalisa so mina sengalahlekelwa lithemba lokuthi singaba le-commission e-independence as long as silalaba ababusayo
ngabantu abanjani Fuzwayo okumele bakhethwe bangene kule-commission
alubana besililizwe elilobuntu okuphiliweyo emakhanda kusakhiwa isizwe bekufuze kube ngabantu aba-independent from political parties kodwa ngeke ukuthole lokhu sizaba labantu abalandela okufunwa libandla eliphethe amandla so yikho mina engikukhangeleyo ngoba ungakhangela Katesi kubo NPRC, kubo Human Rights Commission, kubo ZED. Ndingabonga abantu abathe kuma independent commission zona lawo ihistory yayo yabo kumbeni after that ukuthi bagcine sebeyini. Sibabonika abaningi kodwa bekuzethi babe ngama-parliamentary candidates ezano kumbeni baparticipate kuma-primary elections ezano.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibheju likaZulu ubexoxa lontu ngamili inkomo weStudio 7 ekwobulawayo. Manje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi ababili abalahlekelwe zinkomo ezilichumilane ezicatshangelwa ukuthi zafakelwa ichefu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulababili abeZimbabwe ababanjwe emkhuhlane wesihudo oyikholera kwele South Africa. Ababili laba abesilisa babikwa bebevela ekhaya. Bathe bengena kwele South Africa eMusina bakhala ngokugula basebehlolwa batholakala belegcikwane lekholera. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, sanibonani lonke ku Studio 7 abalaleli lingabe linjani lonke siyazizwa indaba ezimnandi ezinhle esizikhuthelwa ngo Studio 7 but into esihluphayo elizweni lakithi iZANU-PF ithe iza yenza utshintsho but utshintsho asiluboni kanti baqala nini ukwenza into zabo manje sebekhala ngokuthi CCC yenzayo ayi ibandla leli liyehluleka leli.
Sanibonani ku Studio 7 sanibonani ku Studio 7 ngikusene enhle kangaka itisa lonani lonke ngomusa wenkosi bese ngithi bantu bakithi nginombuzo futhi kathi sincetshelwane lezwe lethu esiyimthwakazi salicela sibanjwe yini besicela ukubuza kuyo upresident uEmmerson Mnangagwa weZimbabwe futhi yini inkinga kathi asincetshelwane lezwe lethu sesihlupheke kwanele sihlukumezile ngakho konke akwenzile kodwa ke siyakwamukela lokho sesicela ungokwethu asalelwa kwakhe siyabonga. Ukhuluma ngoDumisani Khelele somakanda nengaye.
Ye kuStudio 7 ngiyabingelela linjani basakazi labalaleli. Hayi mina ngiyaphila okhulumayo ngikhumbulane encike ngikhuluma ngeSekhaburoni kwele Botswana. Hayi kwezele izwi lakitha kula nto engayitsho ngoba vele ukukhuluma ibuchitha isikhathi. Ngiyabingelela kuphela izihlobo zami ubaba usekamuzi esiyadinda esigabeni sesitete usidanda. Ngiyambingelela ngithi mpilende kuwe ba bingelela umfowethu esahlengile laphana labantu abanje bese ndingelela unkosikazi uNamethembe Nethembe uThemba lethu lo iphokuhle ngiyalithanda abantu abami ngiyakuthanda unkosikazi ngithi mpilende kimi ngingakhohlwa isicino sami nenelisi ngiyakubingelela uba hayi ngiyabonga mswakazi ngiyabonga kakhulu inkosi ithele umusa.
Studio 7 noma team tithalo ulukuthi amokhuluma ngendaba le yalamankazana la akhohlakela abolile ngakhuluma phela ngabhekisa kubaba ugawulo lo baba uthume ukuthi bona baphendula bathini ngendaba efana nalena ukuthi thina ngoba bahlala besiguguzela ukuthi sihloniphe sikhulume into ezi right bathini bona ukushuma lo gawulo ngomsithele ukugcwele bona amashona kodwa babuye endaweni yethu bezositshela ukuthi usathele that can see you last time ke baphinda futhi bakhuluma bayeza yabafaka ikhanda likaNomzana uShabangu ikhanda likaLobhengula bothi bafidele baqala ukusidelela mina ngokuphawula kwamifitha ukuthi bebolele ejele la mantombazana ngoba basidelelile kakhulu basikhumbula ingubo zokugqoka mpela basase hamba ze sahamba nqunu ngiyacela kuphela kubona ukulungiswa kuphela kwenziwe impela yafisa ukuthi ubone ukulungiswa kwenziwe ngoba next time abantu bazophinda bayenze ukudlula lokho abalamthetho ngakhuluma abantwana bangalamthetho khuluma ngalabo abantu abanjalo. Usasubisele emuva indaba yokucwasa bese ngalayo le ngqondo le kodwa basihlokoza mpela ngomunwe umathithitha lo okhuluma isiZulu lasesimandebele.
Sanibonani ngithanda ukubazisa ubingelela imuli yami yakungwinya Yangunyuni uhlanganisela usasithovile uthukhonyoni ugogo nesithwala unathimba Ndlovu samathembelela Ncube bonke abenza uhlelo lukaqogelela kuwadi 19 lapha edaluka liphani ingakhohlwa usa Angel yena engumandla enkosi Nyoni ubuthemoya emabala emapostolini ungwenya egoholi usimanda Malava, Stripprot, Sirik, Nyapunga kakhulu, esithandathanjini, ilapha emapostolini, imomovingwenya, edaluka lapha, awena.
Studio 7 ngibingelele kubasakazi bethu ngibuye ngibingelele lakubalaleli ngingumama nami ngizehlisa ngizithoba ngilesikhalazo lapha ngesikolo sethu seMpane Siva Secondary sisendaweni yaseCholocho induna yethu engutategulu ubaba uMsigane isikolo size esisibhadaliswayo kulesana sikolo singaphezu kwamandla ethu so angazi ukuthi singathola sizobani singabazali ukuthi singathola sizobani ukuthi mhlawumbe kube khona mhlawumbe abazomthetho abakhangela ngezemfundo ukuthi besondele kuleso sikolo isikolo school fees besibhadala 800 kunyaka odlule manje school fees buya sithi 1040 besenza njalo abasitshele singabazali kusasenesikhathi oko izikolo mazivala kungo December ukuthi hayi isikolo mazivula school fees siza ngemali ethile sesibhadela school fees sasivele sisibhadala sebeqotha abantwana bathi kufuneka enye imali so bengicela ukuthi lisisize khona apho Studio 7 uma kuyikuthi kukhona indlela mhlawumbe enye okufanele ngithole khona usi zolingangceda ngikwazi ukuthi ngingilayele ngiye lapho ngingathola khona usizo ngoba sesithwele nzima ngemali esizifuna esikole esingazazi ukuthi imali zani ngiyabonga
Studio 7 ngifuna ukuphawula nami ngaleyo ndoda engumdenda leyo hayi ayihambe iyophendula imibuzo leyo abazombuza yona uright akahamba ayobaphendula angabasabi akayobaphendula abaphendule futhi impendulo abazosutha ngayo abazoyisudiseka bazigcine bebona ukuthi hayi ikhona into abayenzayo engajabulisi sizwe samandebele uright hamba uyobuzwa ndoda uphendule futhi ngaleyo ndlela ophendula ngayo hayi sikumele ya ukhuluma noJuma ula eJohannesburg
Studio 7 ngibingelele futhi ngicela leli jaha leli uchabangu lo eke sihloniphe ngathola isikhathi chabangu sicela usihloniphe baba ungathengisi ilizwe ungamile ezani ngoba kula ntoni oyenzayo ukhanya vele uthengwe izani wena ukuthi udilize i-CCC ezama ukuletha inkululeko eZimbabwe abantu behlupheka kangaka chabangu ungathola isikhathi usihloniphe ubisele imali le yabakuthenga ngayo chabangu abantu bezani mnangagwa lo wakuthenga ngale umali umnangagwa wakho lo usehluleki leso singumnangagwa uyahluleka lo mnangagwa wenu lolo lutshontsha amagolide ziyathengisa phetheya izindlela linezini izisho ukuthi zinale zibomvu ziqumbile abanye abantwana behlupheka bezimbabwe cala isihloniphe bantu bezanu lonke nje bantu bezanu masotsha apholisa loko lamainfomu apangukileyo ngingathola isikhathi lisihloniphe mapholisa eloko litshaya abantu linyungezela kahle kahle nayo thithile ngamaswina namashona kekani kusidelela amashona asideleli mashona lonke bomnangagwa lina sani asideleli lina kuzaliphelela akukho kungapheliyo madoda kuzoliphelela bomnangagwa sezohlupheka sezotsha elizweni likankulunkulu unkulunkulu uzolitshisa kabuhlungu kabo selitshawa sazoluvi namashona othuvi
Hello Studio 7 okhulumayo nguThemba Swanda ngifuna ukuncedisa umdala we-MRP uMdenda Chilumbo ngithi mdala wena hamba ungabi lovalo lathi sekumele sibambane njengabantu bemathebelelendi even sikhone ukubhala incwadi siyihambise kwele South Africa kule sibonelo esihle esenzakale e-South Africa esingakwazi ukusiyenza lathi umnangagwa kasoze ebuse ngenduku yensimbi autocratic ukuthi abanye abantu bengakhuluma kubi bayablema yena 2022 uthi abantu bemathebeleni bayela umlandelo uyabaqhuma amakhanda wabuza ukuthi abantu abangasekeli iZANU-PF bale flag yabo yini ongawuthona siyenze into yakhe yena yasiyakwanisa ukuzimela sodwa vele esesikufuna ukuthi ngathiwa kuyaqunywa esentra sizimele sodwa singabantu bemathebeleleni sodwa
Studio 7 mina ngifuna ukubingelela ngiyabingelela hlobo zami zonke ngezikhona indawo ngenxa yesengisiya ezindawo ezimbabwe ezindaweni yasemkani ezinangeni batshokuleta dokhi khona unantobeza kwenye ito kama nini zavante anawa tutu kone menezi siti zantabami ya ritanga njiseba kutile engisi kutile ngashuka lapu nye esi kajuni nye ndarima mtuwa vise kene liyeti kutu kone menelele wakati wetu na kusula chuna spole nye lewe la zantwa vase watu uwe kwenye anawa kiwe nores wiki kutile ya ritanga nye kusule mbibome nisuja ya mwine iskai iske sarai nijini hile ina yetu ina matahari lavantuave ki avat ina tahu kiki nane maika na kawesiwe nisuja ya mwine vena mapisa nile ina weko sega matahari kiki nane kini wabikanda nia kanda wabikanda nia wani 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 nia wani.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unqobe ababili abathi umnumzana Ron DeSantis lonkosikazi Nikki Haley kukhetho lwakuqala olokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. UTrump ulandelwe ngoDeSantis kwagcina ngoHaley. Unqoba kukaTrump kuza ngesikhathi esetheswa amacala afika phose ikhulu abhekane lawo emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo yomnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 laphana, mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile, ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvotele?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva, kodwa ngibona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-Democrats nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.
Uxolo ke lo kasimnumzana Moringai ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Okumanje ngamafitshane ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Kule midlalo emibili nje kuphela kusasa, iqembu leMorocco lizadibana lona leTanzania kuthi leDRC lidlale leZambia. Lapho ke sesigciba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe, abanye besithi DAZ ngamafitshane. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumsekeli wesikhulumeli umnumzana owethule umbiko lo esithi umongameli webandla nguye umongameli we-Democratic Alternative for Zimbabwe. kodwa ke bayalandula bathi hachi ube ngatsho njalo. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plone Motors ebifake umlayezo ukuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo lo, kodwa abesindebele bazonde baganini wabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje. Silazo ezinye. Igama ngu-Chris Gande.